inhlanganiso lezi zihlangene nama members eParliament angomama. Inaliviki besivele omama sivumele sonke ukuthi kufanele sikhulume kabanzi ngendaba ye-domestic violence yale, ngendaba yokurepha kwabantu, ukudlengulwa kwabantu. Size sahamba sayenza ito emsasa project. Lapho sahambe sabona khona abantwana abancane from 8 to 18. And sadiscover ukuthi kukhanye ukudlengulwa okuningi. So kuvela ezihlobeni. Abantu abahlobeneyo ngoba omunye uyamze ukuthi ngumalume, omunye ngumza wami, omunye ngubaba omncane, omunye ngukhulu wami, omunye ngubani. So kuba lutshwana ke ebantwaneni ukuthi kube umuntu okhatshana. So sesibaba wechurch umuntu nje umntwana abe emkhangelela ukuthi umthembile. So sengivumelana lapho sibili khonokho ukuthi yena i-rap ayithathembe njengendaba enzima and kugwetshwe sibili umuntu athi nxa enakana nje ukuthi avule izipa yakhe ebhurugwe. Abekwazi ukuthi okuzalandela kwakhona kukhulu okwedlula khona kwakwenzayo.
Kuyini okubangela ukuthi lenze lokho?
Ngomvulo ezike ephelileyo sihambe khona, sihanjiswa ukuthi besizama ukuthi njengabameli babantu eZimbabwe sibatshengise abantu bonke, omama jikelele, abantwana bonke jikelele, abesifazana, sibatshengise ukuthi siphathekile kakhulu ngokuthi indaba le ibe yindaba ethatha kabanzi and siphathekile ngokuthi si make sure ukuthi imithetho iqiniswe ngoba imithetho ifanele iqiniswe ngababumbi kemithetho abayithi. So imithetho iqiniswe ukuthi labo baba esinabo ngaseParliament bakubone ukuthi nana sisira sanganani and basincedise kulokho ngoba kukhanya sokuzaba nzima elizweni ubuntu abuse.
Kulo mfundisi lo okuthiwa nguGumbura
ungakhangela vele ukuthi abantu bechurch kabe kungabantu abathembeke kanganani, ukuthi wonke umntwana, wonke umama uyabethembile, even ubaba nxomama esechurch uyabethembile ukuthi umama uye endaweni ethelekileyo elabantu abahlanzekileyo abanambono esegcekeni and abangamncedisa abangamsiza, bengakhangelanga ukuthi uye endaweni yomuntu ozama ukucatha ngemva kwebhayibhili ukuthi ayenze intando yakhe. And yikho-ke ngikubona lami ukuthi kulungile sibili, siyakusapota lokhu ukuthi even the minister we-women affairs umama uMthinguri ukhulume ngakho kakhulu ukuthi enana iminyaka leyi vele angavunyela umuntu lo aphile and futhi iminyaka leyi imlutshwana. And kwabanye amazwe vele omama abameli sebekhuluma ngokuthi i-death sentence sebedlulile kulokho kwete ukucela iminyaka, sebesithi bona ibe umuntu kasagwetshela ukuthi ugodo senekufaka iminyaka vele kade agwetshela ugodo ngoba uyatshengisa ukuthi kafanelanga aphile ebantwini. Inhlanganiso lezi zihlangene nama-members eParliament angomama inaliviki besivele omama sivumele sonke ukuthi kufanele sikhulume kabanzi ngendaba ye-domestic violence yale, ngendaba yokurepha kwabantu, ukudlengulwa kwabantu. Size sahamba sayenza ito emsasa project. Lapho sahambe sabona khona abantwana abancane from 8 to 18 and sadiscover ukuthi kukhanye ukudlengulwa okuningi. So kuvela ezihlobeni abantu abahlobeneyo ngoba omunye uyamze ukuthi ngumalume, omunye ngumza wami, omunye ngubaba omncane, omunye ngukhulu wami, omunye ngubani. So kuba lutshwana ke ebantwaneni ukuthi kube umuntu okhatshana. So sesibaba wechurch umuntu nje umntwana abe emkhangelela ukuthi umthembile. So sengivumelana lapho sibili khonokho ukuthi yena i-rap ayithathembe njengendaba enzima and kugwetshwe sibili umuntu athi nxa enakana nje ukuthi avule izipa yakhe ebhurugwe abekwazi ukuthi okuzalandela kwakhona kukhulu okwedlula khona kwakwenzayo.
Kuyini okubangela ukuthi lenze lokho?
Ngomvulo ezike ephelileyo sihambe khona, sihanjiswa ukuthi besizama ukuthi njengabameli babantu eZimbabwe sibatshengise abantu bonke, omama jikelele, abantwana bonke jikelele, abesifazana, sibatshengise ukuthi siphathekile kakhulu ngokuthi indaba le ibe yindaba ethatha kabanzi and siphathekile ngokuthi si make sure ukuthi imithetho iqiniswe ngoba imithetho ifanele iqiniswe ngababumbi kemithetho abayithi. So imithetho iqiniswe ukuthi labo baba esinabo ngaseParliament bakubone ukuthi nana sisira sanganani and basincedise kulokho ngoba kukhanya sokuzaba nzima elizweni ubuntu abuse.
Kulo mfundisi lo okuthiwa nguGumbura
ungakhangela vele ukuthi abantu bechurch kabe kungabantu abathembeke kanganani, ukuthi wonke umntwana, wonke umama uyabethembile, even ubaba nxa umama esechurch uyabethembile ukuthi umama uyendawo letholekileyo elabantu abahlanzekileyo abanambono esegcekeni ende abangamncedisa abangamsiza bengakhangelanga ukuthi uyendaweni yomuntu ozama ukucatha ngemva kweBhayibheli ukuthi ayenze intando yakhe ende yikho ke engikubona lami ukuthi kulungile sibili siyakusupporta lokhu ukuthi even the minister we-Women Affairs umama uMthunguri ukukhuluma ngakho kakhulu ukuthi lana iminyaka leyi vele angavunyela umuntu lo aphile ende futhi iminyaka leyi imlutshwana and kwabanye amazwe vele omama abameli sebekhuluma ngokuthi i-death sentence sebedlulile kuloko kwento ucela iminyaka sebesithi bona ibe umuntu kasagwetshela ukuthi ugodo senekufaka iminyaka vele kathi agwetshela ugodo ngoba uyatshengisa ukuthi kafanele angaphile ebantwini.